abalimeleyo uPresident Nelson Chamisa kwenzileyo ukuthi engakafiki ngapi uhambo waya babona wakhangela ummo wabo wasekhuthaza njalo ukuthi iofisi yethu ibancedise ekungalani lokuthi asibo bantu be-MDC ibancedise ukuthi bathole usizo ngendaba yokuthi akula madokotela kudingwa amadokotela azimeleyo lapho izinhlanganiso ezimele amalungelo abantu awezempilakahle.
Sikubonile njalo bomabona kude uxoxisana lamapholisa kungaqhamuki loliyana udlakela. Kuyini kahle kahle abakutshele khona lawo batshele khona?
Mina ngingazisa amapholisa ukuthi u-EMDC libandla lezombusazwe ngalokho umsebenzi walo wokuqala ngokukhulumisana lozulu. Ngakho-ke nxa kuyikuthi amapholisa asezeqinisa ukuthi i-EMDC kayisafanelanga ihlangane, kutsho ukuthi phela sebeyivalile abasafuna ukuthi bekhona. Khonokho akukho emthethweni njalo awusoze kwafa kwenzakala. Bekungasoze kube lo msindo ngoba abantu be-MDC ekade bekhona bebelande ukuzozwa nokuxoxisana no-President Nelson Chamisa ngodaba lokuthi ilizwe liqhubekela siya ngaphi lisiye phambili njengoba sikhangelani nekhisimusi lomnyaka omutsha. Kodwa ngimangele sengithaya abantu bathe khona bona hhayi libangela abantu umsindo ake nilithule nalokho-ke abantu baphile kwesikhatshana. Kodwa abantu nxa belande umthimbo ofana nalo kuvele kuyikuzenzisa nje ukuzinuka amakhwapha ukuthi kuthiwa abantu fanele bathule. Yikho thina sasithe kuhlangano wethu kwakufanele ube se-Africa Union Square lapho kwakuzabe kuqondile khona ukuthi abantu lanxa behlabelela ama-officers azabe ekude nabanye abantu bazabe bekude siyabe singekho endleleni yabantu. Amapholisa yiwo axotsha e-Africa Union Square athi loba lingahambe e-ofisini yenu.
Abanye njalo bathi inkokheli ye-MDC ayibonakali ihamba phambili kulimala abantu makhaza.
Bakade bekhona bakubonile mgceke ukuthi ukutshaywa kwabantu kwenziwe ngemva kokuba uPresident Nelson Chamisa esefikile ema-ofisini ethu ezokhulumisana labantu. Ngakho ngibona ukuthi kathi labo abasolayo basolani. Njalo ngibone ngani khonokho kusuka kubandla lezanu PF lizama ukuthi phela uPresident Nelson Chamisa kuthiwe nguye ofakwa phambili khona bezadinga ukuthi bamlimaze ngaluphi uhlobo. Izanu ayisoze isitshele ukuthi uPresident Nelson Chamisa nxa esenza lokhu kufanele akwenze ngaphi isikhathi bani ngaluphi uhlobo. Njalo njengoba ngike ngatsho udaba lokuxakululwa kweZimbabwe ezandleni zikamnangagwa lezamasosha ludaba lwezizalwane zelizwe leZimbabwe ayisilodaba lwe-MDC kumbe lwezano-PF ukuthi sithi thina hayi kwelethi ilizwe akutshaywa ogogo ngamapholisa, kwelethi ilizwe akubotshwa umntwana ongafika ngalo mnyaka owodwa nje lowo, kwelethi ilizwe siyahloniphana sikhulumisana kuhle, kwelethi ilizwe amapholisa agcina ukuthula hathi ukubulala lokulimaza izizalwane.